Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhla ka 8 kumpandula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amadokotela ngafikathi bakustrike, istrike isiyabe singekho emthethweni. So kungekho emthethweni kungenzakala ukuthi amadokotela afake icala bathonisiswe banike isigwebo esithize.
Umthethwandaba we-Labor Court uzathetha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela namuhla, utsho ukuthi kusemthethweni na.
Kusadinga ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwenkokheli zamabandla amabili, le yatshontshe ukhetho lale eyantshontshelwayo ekaPresident esentshamisa likaMnumzana uMnangagwa.
Ibandla le-MDC lithi nxa uMongameli Mnangagwa ezimisele ukulungisisa umnotho welizwe, kumele akhulumisane lomkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba okhangelane lokuxazulula ingxabano phakathi kwezisebenzi labaqhathi owe-Labor Court uzathetha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela namuhla. Uhulumende umangalele odokotela laba enkantolo kulandela ukwala kwabo ukubuyela emsebenzini izolo besithi kumele akhweze iholo labo ngesilinganiso abasifunayo kuqala. Ngokunjalo uhulumende uthi umthethwandaba kumele unqume ukubana ukukhalala umsebenzi lokhu akukho emthethweni. Odokotela bona bathi kabakhalalanga umsebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngoba imali yokugada kabalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezemithetho yezisebenzi uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda. Sambuza ukuthi ubona umthethwandaba uluphatha njani lolu daba.
Indaba ezemthethwandaba lezi ziya ngokuthi ifike emthethwandaba yabanjwa njani. Amadokotela ngafikathi bakustrike, istrike isiyabe singekho emthethweni ngoba umthetho welizwe ule procedure yokulandela istrike nxa ukuthi abantu beza kuya kustrike. So kungekho emthethweni kungenzakala ukuthi amadokotela afake icala bathonisiswe banike isigwebo esithize. Kodwa bangafika emthethwandaba bafike bathi bona hayi thina ukubuyela emsebenzini kasali, kodwa lapha yindlala siyehluleka imali elisinika yona nansi. Sijaje imali abasinika yona yileyi la lei isiki phelelela bangasinika ufike lapha siya kuyela emsebenzini. Ujudge angabona iargument yabi reasonable, ujudge angarula differently. So kuya ngokuthi bafike kujudge bafika bathini lokuthi ujudge yena ulalele wasuthiseka yini abakukhulumayo. So kuya ngokuthi amagqwetha abameleyo ayibambe ngayiphi indlela indaba leyi lokuthi emthethwandaba kumbe inkantolo ezalalela indaba leyi ujudge uzathini.
Kodwa
bafika bavuma ukuthi baku collective job action, hayi lapho ngabala ndawo lapho bangama khona umthetho uzabatshaya.
Kodwa bangabaxotsha yini umsebenzi wena ngokubona kwakho?
Bangabaxotsha umsebenzi bese bebaqhatsha kutsha babanike ama-conditions achiyeneyo ahamba evala izikhala lezi ebezikhona ezenze baya ku-collective job action. Kodwa bengikutsho-ke mina yokuthi ungaze uzivale izikhala lezi ungalungisanga uhlupho lweholo engike ngakhuluma ngalo, uyakubuya zivuleke futhi izikhala ubuye ubuyele futhi uyeqala kutsha.
Nxa kukuthi sokwenziwe konke lokhu kumbe baxotshiwe kuba bakuxotshwanga, wena ubona ngizani vele kade kungaba ngcono ukuthi balubambe njani udaba lolu?
Yikuthi bale belokhu bekhuluma. Ukuhambisana emthethwandaba amboni kunganika impumela ezanceda umuntu ngoba sikhuluma ngezisebenzi esithi zilama specialist skills. Ungaze uzixotshe akula mnye umuntu oza kuyamdobha kwenye indawo umfake khonapho. Uzakubuya ubuyele kizozena ezosebenzi uzozithi hayi madoda abafuna umsebenzi kabangene ngale ndlela and bazaphenduka futhi bona labana abantu kwesinye isibanga. Kodwa udubo into ekhona yikuthi udubo luyabe lungaphelanga, akulungise udubo lweholo. ebesingakufisa thina njengamaZimbabwe ukuthi ngabe uhulumende uyahlala phansi lamadokotela azwisisa ukuthi lanxa basuka umfima negotiation ephakathi uqakathekile ukuthi yena njengomqhatshi abuyele ababizi ukuthi hayi madoda abiyayisuze khuluma kulokuthi kuyiwe emthethwandaba ngoba emthethwandaba kungaze kuphiwe isigwebo kumbe kuthiwe yanini lapha uhlupho kaluyindawo ngijayele ukuthi indaba zelabor you can't resolve them ngesilungu through litigation all the time.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda yincwethi kundaba zemithetho yezisebenzi ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekwaBulawayo. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela esibhedlela zikahulumende lokhu sokufake izigulane esimeni esibi ngoba zingakutholi ukwelatshwa. Kodwa koBulawayo ikhansili yaleli dolobho ithi amakliniki ayo angamachumi amabili ayabelapha abantu abehluleka ukuthola usizo ezibhedlela ezibalisa esempilo lese-United Bulawayo Hospitals. Sixoxele umgcini sihlalo wekomiti yabona ngezempilakahle kulikhansili ukhansila Lilian Mlilo.
Ama-clinics ayesithi council odokotela be-council bakhona bayasebenza abantu bahamba bakhululekile amadokotela bayawathola akhona kuma-clinics e-council.
Kodwa umsebenzi owenziwa yila amaklinika awufani lalwana phela ongenziwa izibhedlela.
Lawa ama-clinics amakhulu lapho kubelethiswa khona bayabeletha khona ngala madokotela awe-council abahlinzayo hayi abakho. Kunzima kodwa esibhedlela lezi ezinkulu ezikahulumeni
bengahlolwa ngudokotela bayaphiwa amaphilisi kumbe bayaphiwa i-prescription
manje bangathi-ke uyindindaphana bayabhadalisa izimali ezokuthi baqalise ukuthi akhangelwe anti imali liyane yokuthi akhangelwe ngudokotela siya ngale emithini yikho lapho kuba le problem khona ngoba abantu abaningela isikhathi esiningi uyabe engelayo le mali enaleyo incwele amaphilisi akhona futhi abenge yikho ngani kuzohlupho-ke khona futhi uphele amaphilisi
kodwa liyane ebhadale windini imali engeneliswa ngabaningi.
Iye bayenekisa abaningi kodwa ngokuthi umumo nje owelizwe ohluphayo ngoba anti siyabona umumo lowo abantu abaningi abala mali
labana benganelisiyo ukubhadala bayathola yini usizo ukuthi belatshwe mahhala.
Bayathola usizo but bayelatshwa mahhala. Thina esikwenzayo emaclinic specific council ukuthi nxa umuntu engala mali uyabuya le-water bill uyabuyale-water bill bamtshele bona abantu abasewindini ukuthi siyakunika isikhathi esingaka nga ungabhadalanga imali yena leyi sizayifaka emalini endi ukuthi sizayibhadala lapho sisiyabhadala irenti yabo. Thina yikho esikwenzayo asiqothi bantu emaclinic e-council.
Sike sakhuluma le nhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo isithi yona siyake yakhalaza kini njengekhansili ukuthi amakliniki lawana avule okwesikhathi eside ukwenzela ukuthi kwelatshwe abantu abaningi.
Sasizuza sibili isicelo lesi but thina ngendleko zokuthi khona ekhansilini lezi mali zakhona ezokuthi sibhadale bona banomongikazi azeneli lokuthi njalo futhi uhulumende okwakhathesi wavala ukuqhatha ukuthi abantu baqhathe ade singakavumeli ukuthi siqhathe kade sizwe bangathi besehluleka i-full day yona leyilanga eliyi-one zeshona khonaphana bagcina sebesebenza ama-hours amore ngendlela zokuthi basebefuna ukuncedisa abantu.
Ukhansila Lilian Mlilo ngomgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kumasipala wakoBulawayo ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-MDC lithi ukukhulumisana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa yikho kuphela ukungalungisisa umnotho weZimbabwe wona oqhubeka ubhidlika ngamandla. Ibandla leli lithi ukukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo kuveza sobala ukwehluleka kukamongameli Mnangagwa lohulumende wakhe. Lithi njalo inkulumo lezi kumele zigxile kunxabano ekhona phakathi kukaChamisa loMnangagwa phezu kwempumela yokhetho lwanyakenye. USithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Idalogue ethiwele yena le evela ekuthini ukhetho kalibanga lempumela eyavunywa umuntu wonke njalo ehloniphekayo. Kusadinge ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwenkokheli zamabandla amabili le yajonja ukhetho lale yantshontshelwayo ekapresident esentshamisa leka mnumzana uMnangagwa ukuthi kulungiswe indaba yokuthi umkholomi uwiswa ungabi khona ngokwethembeka uhulumende okhona elizweni lezimbabwe kulesi sikhathi.
Ngezinye indlela inkulumo lezi aziqondanga kuhle zilungise umnotho welizwe ngokwawo, ziqonda ukuthi ziqale zixazulule ukuthi onguye wanqobayo ngubani.
Iy'nkulumo ziqonde ukulungisa ezomnotho welizwe ngoba phela okuwisa umnotho welizwe ngalesi sikhathi yikho lokhu ukuthi ubukhokheli belizwe kabuthembeke, kabuthenjwa ngabazemabhizinisi laba ngaphetsheya kwamanye amazwe okugcina kusenza ukuthi kungabi khona abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi weZimbabwe. Laba lezizalwane zeZimbabwe eziningi azimthembile uhulumende ngaleyo ndlela, kazifuna ukuthi sifake imali zisakhe amabhizinisi angachatha abantu akhulise umkhonomi. Khonokho isisubisela njalo isiqoqa lasendaba esikhangelwe nguPresident Chimisa ukuthi kungabi khona ukuhlupheka ebantwini beZimbabwe kusenziwa ukuthi kulo hulumende ongathembekiyo.
Likubona ekuvuma lokho?
Ngibona ngani umkhonomi sekuvumile ukuthi khona kunjalo nje. La ku TPS document lakhe letwa TSP kanye nani wayisho njalo wazamudi ukuthi kube legitimacy kwi-economy. Ngibona ngani uyakuvuma mpela angeke akuvume sobale ebantwini mhlawumbe ukuthi wajoyinta ukhetho ngoba ngatsho njalo kuyabe sesishuthi sesithi kafuna ukuba umongameli, ebesedinga ukuthi acele ukuthi uPresident Chamisa amncedise ukukhulumisa abantu ngokuthi kulethe ukwethembana.
Lo kunguhulumente wokumanyana yini kumbelwano we-transitional wesikhatshana?
Khonokho ukuthi kungavunyelwana ngalithi uhlelo ngeke kube into singabe sayiqondisa kathesi ukuthi kungaba nguhulumende wuphi. Okuqakathekileyo ukuthi uPresident Cyril Ramaphosa ulama ole 5-point plan yakhe.
Sikhangela ukuthi intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga lokwenzakala ezibhedlela, libona ngalina belingakwenza ngcono yini lokhu njenge-MDC?
UPresident Ramaphosa bevele ngasuza afike kulesi sibanga ngoba phela abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi, abantu ababethemba ukuthi bangenza amabhizinisi lezi bebeza bebaningi. Ngakho siyazi ukuthi njengalokho kwenza nawo 2008-2009.
Ibandla leZANU-PF lithi selilungiselela ukhetho oluzayo luka-2023. Ubona uMnumzana Chamisa laye ubona yini umbuso njengoba ibandla le-MDC lilokhu lisithi ukhetho lwajonjwa?
Siyazi ukuthi lakho kuliqhinga lokuthi izama ukuthi kukhohlakale ukuthi ukhetho luka-2018 lwajonjwa. Ngeke kulungiswe ukhetho luka-2023 kungakalungiswa ubulima lokonakala okwenzakala ku-2018 ngoba kuzabuya kuphindwe njalo.
Engafika-ke u-2023 kulokhu kungaxazululwanga udaba lokuthi owanqobayo mbani?
Angiboni mina kufike kuthini benze umathanda njengoba besitsho. Ngibona engani bazehluleka njalo lezwekazi le-Afrika ngeke livume ukuthi kube kulokhu kusibala kuganga okunjengalokho.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Mnangagwa yena uhlezi esithi nxa uChamisa efuna ukukhulumisana laye kumele angene kunkulumo aziqhubayo laba amabandla aphikisayo amancane eze Political Actors Dialogue ePoland. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya kwele Uganda namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokunanza uzibuse walelo lizwe. Iphephandaba le-Herald lona lithi iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe sezithembise abantu abalamabhuku emali yakwamanye amazwe kumbe ama-nostro accounts ukuthi gazisoze zibathathele leyo mali. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7 labalaleli, ngiyalibingelela. Igama lami uGabadela Ncube. Njalo engakutsho lapha ukuthi mabe sithi iZANU PF sithi yona isalungisa umnotho welizwe, umnotho welizwe lo ngicela ukuthi besitshele ukuthi wabulawa ngobani, ngoba mabe sithi basalungisa umnotho welizwe bawulungisa njani, because yibo abawubulalayo njalo yibo abangavumi ukuthi balama sanctions. Abalungise izinto or else bechiye bephume, usale kuphela kungala muntu. Into engaba ngcono lapho, ngoba indaba yabo kayikho ukuthi bethi basalungisa into abayibulalayo bona. So bathi bebekezelele njani? Amadokotela manje astriker, so mele bebotshiswe. Ipetrol yakhuphukisa ku-$15, imali zabantu azikhuphuki. Uma kukhuphuka izinto kukhuphuka yonke into, but bona bakhona lokho umnango wagolokho beboda kuphela. Afuthi angaze mbona umuntu so yathi warobha ama-election lochiwenga wakhe, khona manje sebebhizi sebesehluleka ukuthi belungise ilizwe. Hhayi, lokho kunzima lokho. Khona vele umnotho wangikhona ukuthiwa wafa lowo, wabulawa yibo. Angabe kuthiwa i-MDC ethi salungisa umnotho, ngabe kuyazwakala? Bona yibo ababulala umnotho, asoke bekhone ukubulala ukulungisa into abayibulala. Abaphume kuphela, abaphunge lapha, abaphume basidina laba bantu.
Mina ngiwugogo Khanya. Ebe ngicabangayo ukuthi abakhokheli laba bathi bengagula baye kwamanye amazwe bengabamukeli khona le mazweni, labo behlupheke eZimbabwe lapha baswele ukuthi bazakwelatshwa ngobani njengobana bengafuni ukubhadala amadokotela.
Salibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7. Igama nguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein West Rand eJohannesburg. Bengisacela ukubuza ukuthi kanti le mali entsha ukuthiwa izongena kule nyanga ezayo kaNovemba izoba yimali phi? Yiyo le yamabhondi ebivele isebenza noma kusekuzongena imali entsha? Kodwa iZimbabwe yehluleka bakithi, isihlekisa ngamazwe ngoba khona manje izinto zikhuphuka njalo nje wonke amalanga, mihla lamalanga ziyakhupha. Abantu bathwele nzima, bahluleka ukubhadala labo dokotela. Ayi, angazi ukuthi kungena imali enjani, ngoba onolwazi ngizacela ukuthi kona mayechiya umlayezo wakhe engazisi ukuthi imali yohlobo olunjani le engenayo. Ma ulokhu kungena imali engalavalu, engelasisindo, engalingani lesi sindo semali kwamanye amazwe, kusho ukuthi kuzoba lukhuni. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Ngokwambono bengifisa ukuthi ngabe ezinye inhlanganiso ziyangenela nazo estrikini esenziwa ngamadokotela. Bonke abantu baseZimbabwe nje bavele batoyitoya bazama ukuthi kulungise umumo oselizweni, ngoba akukhanya kuyiphambili, ngoba kukhanya kuyaqina ukuba nzima kwempilo zabantu. Abantu bonke masingahlangana nje sijoyine siyenze into eyodwa, amaqembu aphikisayo wonke ahlangana yenza into eyodwa, ngoba hayi iZANU PF sesibonele sehlulekile. Akuhlangane vele abantu batoyitoye bonke, konke emabhoda wonke umuntu atoyitoye, vele kuvele kutshintshwe le government, ngoba asiyiboni lapho eyakhona. Ukutshontsha kwayo ama-elections kwakungasizi, ngoba babetshontsha ama-elections befuna ukuthi bona bazidlele imali yelizwe. Namanje kuyaqhubekela phambili, kuyabonakala wonke umuntu okhangeleyo uyabona ukuthi ayikwenziwani, kudliwa imali zelizwe kuphela, ayikho into eyenziwayo. Alokhu uncedo balusiza ngalo abantu, iZANU PF kumele ikhitshwe embusweni.
Ninjani, ninjani? Ngugodfrey Chuma eMakorokoro. Nami nje ngikhuluma ngilapha njengomuntu nje ohlala ekhaya la kungekho khona imali yaseZimbabwe esebenzayo. Kodwa nathi sinje sithi ayangaphandle imali naye yasihlupha ngoba mawuthenga ngayo ayila change uzadafanele uchi change uthenga iziphelele la sisebenzise imali yonyizwe navaza kusinsikhatha korayi ngcono ukusebenzisa imali ayikube nechange ngoba bakutshela ukuthi i-R1 ayisebenzi i-R50 ayisebenzi kanti ezweni layo iyasebenza maye bayithathelani bafunelani imali yangaphandle la bakhala ngemali yazi ukuthi ngcono usebenzise yalapho ngoba izaba nechange i-change yehluphayo uyabuya R200 noma 100 noma 50 badabala change izidolo zakhona manje uzathi imali isebenze njani isebenze ngoba they will never get the change ngeke bakuthinte futhi
kube liyabona nje ukuthi umnanko wakho usidlalisela imali nango phela ukuya phesheya leyo kuta ube edingela ama-investors kathi waye engakhulu manje atshela abantu nasifuna ukuze ukuthi utholeni ngoba vele isihloko sisitsho sithi udlalisa imali nje esibhedlela kula mithi amadokotela akhala ngamaholo amamisa akhala ngamaholo amaphoyisa sibale angithi ngababo ukuthi bona baholani kodwa la maphoyisa nawo cha abantu belambile la lamasokotsha wona la kathi badlani abayidlali wadla isamende bashaya abantu belambile still befana
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa kusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano we-United Nations solucele ele Tanzania ukuthi lingabuyiseli iziphepheli zele Burundi elizweni lazo ngoba lokho kulakho ukufaka impilo yazo engozini enkulu. Umongameli wele Russia mnumzana Vladimir Putin uthakazelele usuku lwakhe lokuzalwa ngempelaviki ngokukhwela lokwehla izintaba ezinkulu kwele Siberia. UPutin ofikise iminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademokrasi bayaqhubeka ngemizamo yokususa umongameli Donald Trump embusweni ngoba besithi wephula umthetho ngokudinga ukungenela kukamongameli wele Ukraine kundaba zombusazwe weMelika. Kodwa uTrump uthi akulacala alidalayo. Uthi akwenzayo yikucela umongameli we-Ukraine ukuthi acubungule inkohlakalo athi yenziwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika, umnumzana Joe Biden lendodana yakhe kwele-Ukraine. Lanxa abebandla likaTrump lama-Republicans besimalaye, bakhona abanye kuleli bandla abamsolayo. Kambe abakwamanye amazwe bona bathini ngokwenzakalayo eMelika lokhu? Sixhume incwadi ehlaziya ezombusazwe njalo isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani into yokuqakathekileyo esifanele thina njengabantu baseZimbabwe kumbe abase-Afrika siyibone kulesi senzakalo lesehlakalo esise-America. Yikho lokhu ukuthi loba umuntu engumkhokheli welizwe akekho ngaphezu komthetho nxa ephambanisile kumbe kucathangele ukuthi uphambanisile uyalethwa-ke emthethweni abuzwe kahle ukuthi kathi kuhamba kanjani bese kulungiswa lezo ndaba nxa yokuthi zikhona izijeziso zibekwe. Ngibone ngani mina khonokho yikho okuyisimanga esikhulu kakhulu esifisa ukuthi ngabe siya kuthola kusenzakala kuzwekazi le-Afrika ikakhulu kwele Zimbabwe ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho wonke nje jikelele. Ngibone ngani nxa kuyikuthi kuzabe kukhona i-evidence yokuthi umthetho waqanyulwa, ngibone ngani ama-Democrats ikakhulu endlini encane eye-Congress bangayenelisa ukuthi bamthole elecala
bese bethumela kundlu enkulu yabo le Senate. Kungaselani khonokho ukuthi kuzaphumela njani isinto singafanele sikhangele nokuqakathekile ukuthi sithi thina kuyenzakala kwele America ukuthi upresident angathonisiswa.
Yena umongameli Trump laye uyalwa, uyathuka nsuku zonke, sebathukile abantu abaningi. Uthini ngalokho ngendlela aziphatha ngayo?
Ngibona ngani mina kuzima kakhulu ukuthi sazi ukuthi kathi kungani khanye ngani umongameli wele America uyalwisa kangaka. Mhlawumbe ucabanga ukuthi laba bam abakhangela izenzo zakhe bayamlisa nje kungela cala elikhulu angabe lenzile. Kodwa engingakutsho ukuthi okuthokozayo ukuthi kungasenani ukuthi angenzani kumba ngakhuluma efithini kubo Twitter umsebenzi wokuthi olunye uhlangothi lukahulumende khangela izenzo zika president ukhanya uzaqhubekela siya phambili khonoko kwenza siziqhenye ngezwe le America.
Njengabantu abase Zimbabwe abase Africa la bakwamanye amazwe ilithini kahle kahle ncala ibona yonke inyakanyaka le enzakalayo eMelika.
Sibona ngani nyakanyaka le itshengisa ukuthi uhlelo lokuthi kube lozibuse luzima kakhulu emazweni amaningi kakhulu, njalo luletha ukuthi kube lokungazwanani kumbe sithi kube lokukhuluma ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa kubuye kuthokozisa ukuthi kwele America khonokho kuyakwanisa ukuthi kwenzakale inhlangothi ezijiyeneyo zikahulumende zenza umsebenzi wazo, kungabi nandaba ukuthi upresident ngubani njalo yena uyakuthanda lokho yini kumbe akuthandi. Kusegcekeni ke ukuthi upresident Trump akakuthanda okwenzakalayo, kodwa umthetho uqhubekela phambili uhlelwa ngendlela eqondileyo.
Udokotela Nkululeko Sibanda ohlaziya ezombusazwe njalo uyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Pela ihamba la Mabruna Peg Challengers ingoma esihle yaphona ukudlala telabo elicha Bese kubela ke izindaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umthetho ndaba weLabor Court uzathetha udaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela namuhla utsho lokuthi kusemthethweni na. Ibandla leMDC lithi nxa umongameli Mnangagwa ezimisele ukulungisisa umnotho kumele akhulumisane lomrholi walo umnumzana Nelson Chamisa. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu-past 7. Mina lani asibeni sonke akusasa ekuseni ngu-past 6. Abavama ukusibukela kuFacebook siyaxolisa namhlanje umtshina wethu ubungabambi kuhle. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana wamatukanduna.